Yabazama ukuthi isimodisi abantu abangu 183 for me Vumba Chicken Mine. So ngilokhu isikhathile for me Zimbabwe Rights for me human rights. Zimbabwe Rights for human rights. Ama-allegations akhona akaphumisisi, but what we gather is ukuthi awonkona bebedemonstrator against imine. Kanye imine isike sikhathi ngabantu imali zabo zeholo. I think ukuthi abale 2 months njengaholo. So basebedemonstrator izo. Khona kufanele ukuthi demonstrateni wase wanthi akunakuzwisana kukhona. And then imine yalesikhonkhona ukugcina sebebulala izinto zayo. So as a result yasiwareport emapholiseni. Yikho namhla basuke ekuseni yonke bebotshwa ngamapholisa belekela repolice station. Abanye kuthiwa babotshe izolo. So we're trying to see it how best you can assist them ukuthi bathole ngaba bekuthini. Nokuthi mhlawumbe nxa kusuza sikhipha abanye babuye bevela phandle.
Amapholisa akhuluma yini ukuthi amacala abo ngokuthini khonapho nxa akhuluma lapho?
Kuthiwa yi-public violence. Amapholisa abophile yi-state law and order from Gwanda.
Singathi nxa ukhangele kulabo labomama kumbe ngabobaba kuphela?
Obaba bangu-179, omama bangu-4. So in total they are 183.
Singathi ngokubona kwakho ubona ngani bahambiswa nini emthethwandaba kumbe kulabanye elingelelisa ukubakhipha namhlanje?
Sisazama kathesi ngikhona siyahlala imeeting lo-dispose. Sibona ukuthi how best we can get some of them out. Because abaningi vele abanamacala ngamalokuzweni kuthiwa ngama-dragnet arrest ukuthi bapha ngokuthela abantu bonke babophe nje sengena bokufakazi okutheni ukuthi bengabe bedala amacala.
Ye, so ngokubona kwakho ubona ngani kodwa labo abazatholakala bengani bayamiswa e-court bengahamba nini emthethwandaba?
Because nje abanye babotshe izolo abanye babotshe namuhla. So ngomthetho namapholisa ayanyemvuma ukuthi abajunie for a period of not more than 48 hours. So nxa sikhangela ababotshwe izolo kumele bahambe e-court kusasa, ababotshwe e-court ababotshwe namuhla kumele bahambe e-court phambi kwakusasa.
Ubona ngani kuyahamba njani khonokho?
Nxa sikhangela thina kula macala la sabona ukuthi ahamba njani ukuthi amapholisa asayenza ama-investigation kanti and abangasinika ama-statements atshengisa amacala akhona bawamisa kanjani. So it's difficult to tell for now ukuthi ngiwahamba kanjani because bathethi babhizi bajeba amaphepha akhona. So as soon as singabona amaphepha abantu laba singaba le comment ukuthi sibona ngani amacala akhona ngaphetha kanjani.